Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 Mfumfu 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ama cases la ay 30 garesa ukuthi abantu sebefile sibona esiba baningi kakhulu besinceda besicela sibili besivulela amanzi i-council iletha amanzi a-clean.
Ugatsha lwezempilo kahle eZimbabwe libeka ukuthi umkhuhlane wesihudo owe-cholera usibulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Uhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi womdumo owechibilika Rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi ngoMr. Bones. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilo kahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owe-cholera usubulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Lokhu sekwenze uhulumende athathe amanyathelo okwehlisa inani labantu abavunyelwa ukuba embuthaneni efana lezimfa lasezinkonzweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukugwalo lwabo abalwethule ngesimo somkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe kunyanga ezisanda kwedlula, abogatsha lolu bathi kuze kube izolo abantu abafika inkulungwane ezine lengxenye 4645 bacatshangelwa ukuba babanjwa umkhuhlane we-cholera ukuthi abaphezu kwamakhulu ayisificamunwemunye 905 yibo abatholakala belomkhuhlane lo ezibhedlela. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba ugatsha lwakhe lunabodokotela ezigabeni zonke zelizwe abancedisa labo abahlaselwe yikholera.
Tinokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana munhu arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye, uyewo kuti vanhu ngavageze maoko.
Ngikhuthaza uzulu wonke eZimbabwe ukuba nxa umuntu egula ngaye esibhedlela esiduze layo. Sikhuthaza ukuba abantu kabageze izandla nxa besebenzisa izambuzi. Amanzi okunathi kabawabilise njalo ukudla abakudlayo kakuphekwe kuvuthwe.
Endaweni ezifana leBikita, umqondisi wezempilakahle uDokotela Thalia Mngwathi wazise ukuba ugatsha lwakhe luzahlolisisa izimfa zonke ezenzakalayo lalapho kubuthana khona abantu. Uqhubeke sithi kabasoze bavumele ukuba abantu bapheke ukudla endaweni lapho ababuthana khona emizameni yokwehlisa ukusabalala kwalomkhuhlane. Udokotela osebenza esibhedlela sesalimgabe umnumzana Johnson Dlamini uchasisa imbangela yokuqhamuka komkhuhlane lo.
Besikhuthaza civil council eHarare isincede ngesikhathi lesi sikiso lesi ngenxa yokuthi ingayekela ukusinceda la ama-cases la ayi 30 garesa ukuthi abantu sebefile sibona esiba baningi kakhulu. Besinceda besicela sibili besivulela amanzi i-council iletha amanzi a-clean. Amanzi a-clean ngoba ezinye izikhathi amanzi abuye engcolile futhi, so ukuthi simasenze amanzi nalawo akuncedi.
Uthe kuqakathekile ukuba ugatsha lwezempilakahle lube khona endaweni zonke lapho abantu ababuthana khona ukuze lukhangelisise ukuba abantu bayalandela na imithetho. Enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Robson Dube uthi ilizwe kalithathanga amanyathelo aqinileyo okuvimba ukuhlaselwa njalo yikholera ngemva kwesehlakalo somnyaka ka-2007 kusiya ku-2008 lapho okwafa khona abantu abafika inkulungwane ezine 4,287.
Ngembali yaseZimbabwe nje, indlela uhulumeni waseZimbabwe abamba into ezifana lempila kahle kaZulu esingathi yi-health. Hayi, uhulumeni waseZimbabwe kakho efficient khona. Lokho ngikutsho ngenxa yokuthi ngo-2008 kwafa abantu baze bafika inkulungwane ezine 4,000. Ikanti umkhuhlane lo wamemetheka wabamba i-100,000 abantu. So okwamanje okufunakalayo ukuthi uZulu kumbe kube lemkhankaso eqinileyo ukwenzela ukuthi uZulu waseZimbabwe abambe ilwizi lokuthi hayi umkhuhlane lo usufikile.
Ukhuthaze uZulu ukuba azigcine ehlanzekile esithi ukuhlanzeka kungancedisa kakhulu ukugcina impilo zabo.
Ikholera ngumkhuhlane olokutsho kakhulu ngama-habits abantu, mesingathi ukuhlala kwabo jikelele. Lizananzelela ukuthi elizweni laseZimbabwe abantu baminyene lapho abahlala khona. Ikanti lapho abaminyane khona lalapho abahlala khona akutholakala amanzi.
Udubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni sokusenza ukuba kusabalele imikhuhlane efana lekholera. Ayisilwe leZimbabwe kuphela elithe lahlaselwa yikholera ngoba kunyanga ezedluleyo uhlasele amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela iMalawi, South Africa, Mozambique lamanye. Abantu abedlula ikhulu babikwa bebulewe yikholera eMalawi kusikhathana esifitshane esedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Lokhu kulandela umhlangano oqhutshwe izolo eMessina ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, ukuhlaziya lolu daba. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Landelani Ncube o Economic Revolutionary Alliance.
Okwenzekalize kube le ndumba yabantu esambe yikhankasela kwi-Food Security ye-South Africa, abantu abangaba 123 bakabe bayikhankasela ngoba bebekhona kumagrubhethu sasa. So labo bebekhona belebetota ama-screenshot labo bekhuluma kuyika bakhuluma izinto zama-weapons njengalezo izinto zama-fuel bombs esithi khona sizahamba zisiyashuta khona ngale. So abantu laba mina bengibona ngani ade bengafuni ukuthi khona thina ngiyirestrande iprofesa khona ngayo. So angazi ukuthi khona abantu laba ngabantu abaphi.
Manje njengoba selimisiwe kanje, kwini elizakwenza njengehlanganiso?
Okay, kathi sisine cengo lokuthi khona sihambe kwi-president wekakaza Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, siyekhuluma naye in a professional way, like politician. And singasakhulumi njengabantu, sikhulume naye njengomuntu ese-ofisini yakhe ye-politics.
Lapha abanye bakhala ngokuthi kungani lingabambani njengenhlanganiso ezise South Africa zonke nxa lifuna ukuthi libe litshengisela eMessina, ukuyini okungalimisa ukuthi libambane njengenhlanganiso, likubona njani lokho?
Lokho yikho ade sikofisa thina siqalisa ukuyenza ama-movements lawa okuprojesta ku-embassy nakumabhoda wonke. Yikho ade sikofisa manje lapha futhizingaleyo njengoba ngisilike khona into lezo zikhanya zihlangene ngesilingo lekanoko khona kumithapha izathela ukuthi khona kule kamba lesisithi le reprogressive Zimbabwean group le e-South Africa. So mina bengibona ngani ipho khona lapha kulokudenselana akusoze kubuye lokuzwa noma njengoba likwazi i-politics ukuthi zinjani kanti liyabona. So ngiyathela ukuthi khona background kuyabe kulama-intentions amanye ibandla lebandla ababe benawo ukwenzela ukuthi khona isifiso zabo ziphezulu siyalisana asifuni ukubambana ngoba thina siyalisana and yiyo iproblem yona opposition parties eZimbabwe siyalisana yikho kungabi lokuguquka so mina ke ngi-advisor eZimbabwe lama opposition parties ukuthi ona ningakwazi ukuthi sifuna ushintsho ukuthi ningasisise ngesindebele ukuthi ona ushintsho sisithi khona kule nto evele ikhona into leyo sifuna ukuyishintsha abantu abazayishintsha yilabo abangekho involved entweni yonaleyo efuna ukuqhuba
lo ube ngumnumzana Landelani Ncube owenhlanganiso Economic Revolutionary Alliance ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare ekhonona ukuthi kulezinye inhlanganiso ezijonge ukubaphazamisela inhlelo zabo. Kodwa umnumzana Lizwe Dube oyenye inhlanganiso yabe Zimbabwe asebehlala kwele South Africa Progressive Zimbabweans in South Africa yena uthi abalasandla kulolu daba njalo okwabo ukujengisela kuzaqhubekela phambili emhlaka 26 Mfumfu.
Ethu leyi sibona izophumelela ngoba isemthethweni incwadi iphepha wonke elisigunyazayo ukuthi sihambe siyomatsha e-border mhlaka 26 sinalo njengamanje ezandleni. So yikho engathi ngubeke lokho lale okwamanje njengamanje sosa-arranger ukuthi sibe sibone ukuthi abantu bethu bangalayithwa ngani sikwazi ukuthi abantu bethu imali zokudla bazokhona ukuthi badle akumelanga ukuthi abantu bethu basokole ngendlala benze yonke into njenganaleyo. So njengamanje nje sibhizi ngakho lokho. Iphepha lona vele elisigunyazayo sesinalo sinalo ezandleni elisemthethweni elisayiniwe ngu-Majesty eMessina.
Likhayelela ukuthi kuzabe kulabantu abangaki ekutshengiseleni lokho?
Hayi ukuthi singathi sibheke ukuthi kungaba labantu abangaki asifuni ukuthi siqambe amanga ngoba uma ngibhekile kule match esayenza e-East Gate abantu bathola ukwethuselwa kakhulu so abantu azange bephumelele ngokuningi kwabo kodwa bathe sebebona ukuthi hayi phela into le esiyenzayo isemthethweni abantu bakhanya bayakuthokozelela la manje njengamanje nje abantu bayakujabulela kakhulu ukuthi hayi asambeni ngokuningi bethu ukuthi ngaqambe inamba hayi ngabe ngikhuluma amanga.
Umbiko wenu lapha litshengisela lifuna ukufikisa kubani njalo umbiko ngokuthini?
Umbiko wethu ngokuthi njengobana sinje sikhona lapha eSouth Africa sihlukumezekile iningi labantu bethu abaningi abasuke eZimbabwe abasebenzi imisebenzi sikhunywa kabi ngapha eSouth Africa singamakwerekwere into esikhala ngayo sikhala ngokuthi thina siyehlise umnangagwa esihlalweni asina lokhu nje asina tribalism esinayo asithi political party thina sikufuna nje kuphela sifuna ukuthi iZANPF iyehle esihlalweni yikho sikufunayo asithi bezanu asithi bezaphu asithi beMDC asithi beCCC hayi ngithi amaZimbabweans bonke aphakame ngobuningi bawo sincedisane ukuze sikhubele lengqubekela phambili senzele abantwana bethu ikusasa lapha.
Lo ube ngumnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Umholi weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele kuleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga awe-CCC kuleli dale lelokuthi amanye amakhansila asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kalamandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Ilunga lebandla le-CCC eMathabeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi uChamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshale abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagqitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengiso Shabangu oselilunga lezana PF lefaz ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu ukukhuluya ngoChabangu kuliqiniso ukuthi athi yena userecola kumbe usexotsha amalunga edalela iParliamente athize yamele i-CCC lama-councillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu labo abakhethwa izakhamizi abakhethwa izizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eParliamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu bachiyane lo mdlalo umdlalo nyala lo owenziwa nguChabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadebeni South ngokuvota bevotela inguquko njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abowenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. Sokungenzakala ukuthi labo abaphethe iParliamente uSpeaker of Parliament lo minister we local government ubone sebevumelane lokwenza kwaSengiso. Sengiso uvele asomuntu olilunga le-CCC ngoba siyazi sonke ukuba izani PF ile njongo kumbe lesifiso sokuthi ithole into esithi 2/3 majority ukuze eParliamente ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South. Siphinde njalo saxoxa laye umnumzana Chabangu ngokwakhe.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lomuntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa, uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa, ulamabhanxa uyaxhamanda. Kanti nge ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithu nguspokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba, uyatatarika uchaywe isiyezi, uchaywe isavunguzane, kakwazi ukuthi kuyini okuza kwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyikuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution lamalunga, i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu, kusasa kuyathengiswa lokhu, okushotileyo lokhu, uvula i-opening and closing of your stock. Pho lokho kuphonga ukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma infi lokumbu sukhuluma iqiniso, uyimemba nxa ukhuluma amanga, nxa uthembisa abantu ize, then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayisondlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu into yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye aziqakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi. Nxa becabanga ukuthi indaba le incane, ngaba belokhu becontinua beqhubeka bekhuluma beyengana, bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sibujayele, akusitshintshi lutho. Ungeke ulivale iqiniso, liyaphuma kuphela.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla le-CCC. Kwezemidlalo abekomiti ekhokhela umdlalo wenguqu kulezinsuku eZimbabwe Football Association Normalization Committee babuka imizamo esisungulwe kobulawayo ekuvimba izehlakalo zobudlwangudlwangu ezinkundleni zemidlalo yenguqu. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obizwa ngokuthi yi-sports indaba oqoqwe ngabephephandaba ele-Sunday News ngenhloso yokuhlaziya udaba lokuba yiwaphi amanyathelo angathathwa ukuze kuqedwe izehlakalo zodlame ezinkundleni zomdlalo wenguqu, uNdebele uthe lolu hlelo selubavulele indlela labo njenge-Normalization Committee.
Kuyabongeka esikubonayo namhlanje usihlanganiseni lapha kobulawayo. Umcimbi lo umqoka nje uqakathekile ngoba yiwo zayenza ukuthi lathi njengezifa NC sikuthole amathuba ukuthi lakho esikufisayo ufaka sizama ukuprotekta ababukeli bebhora kwenzela ukuthi kube ngabe lokudlwangudlwangu bengalimali bebe lokuphumula lokukholisa emagemini. Imizabalazo enjengaleyi iyaqakathekiswa and yikho sithina lathi sithe hayi asibajoyineni laba abaqalisa lowo mcimbi sibancedise ngendlela esingakwanisa ngazo.
Umsekeli kamcimbi hlalo weqembu le-Highlanders uFiso Siziba uthe umdlalo webhola uyibhizimusi njalo izehlakalo zobudlwangudlwangu zisuka zilambise labo abathola imali ebholeni.
Uthengisa anything uyathola ukuthi aphile because of football. So that's the reason why we should protect people in any ever time when you think of ubuganga, where you want to be violent, where you want to disrupt or bring the game of football into disrepute. Think about the next family, a pillar and a poor. Ongokunjalo, ama stadium, i-city council, abasinike obaba fithi nabolivele. They ain't a business because of football. What would mean over the ground, elihle, FIFA licensed and everything, kungela bhora elidlalelwa khonapho. That would be a sheer waste of investment.
Wadlala iqembu labesifazane elimela ilizwe njalo seyinkokheli yebhola labesifazane kobulawayo ufunga inyamuthu kwamfeka uthi abadlali kumele bafundiswe kabanzi ngemithetho elawula umdlalo wenguqu ukuze bengavubeli umsindo.
So we need to educate abanye bethu, especially nxa singaqalisa ngamacoaches. Wona ama-players, they also need to be educated on the laws of the game because at times, ama-players are only going to be able to asahambe lani with the refs' decision to ziwe and stuff. Kolokiana, it leads also to the supporters. So they change it in time.
Abanye abaphatheke kulo mhlangano ngabagoqela inhlanganiso ye-Premier Soccer League yona ebimelwe nguKenneth Ndebele, inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission ebimelwe nguSam Dzwimbu, bekukhona njalo abameli bamaqembu abalisa ele-Highlanders, ele-Dynamo, ele-Chicken Inn kanye le-Bulawayo Chiefs, izakhamizi zamalokishi agqagqele inkundla ye-Papa Fields, abalandeli bomdlalo wenguqu kanye lamapholisa. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine. Was a Friday, my sweet.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday. Silomculi womdumo owechibilika rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi nguMr. Bones. Yena udabuka emangweni wePlumtree. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Mr. Bones womunye wabaculi bomdumo eChibilika othaya lomdumo ezingeneni phezulu njalo ke ujabulelwa ngabantu abaningi. Yeke la sichathekele imbali yakhe ngamafitshane.
Okhulumayo umxolisi Ndlovu wakonkalange ngizalwa eNtoli esigabeni saseGalamtata. Emculweni lapho bambiza ngomxolisi Mr. Bones. Ukucula ngiqale ngo-2009 ngiseza ama-backing vocals ale ndoda ngabuya ngavulela mcembu ngo-2012 elibizwa kuthiwa mxolisi Mr. Bones and iGalamtata Finest. Mama, I'm just a number 7 in your
wakho msaphonzo uthiwani njalo usula amadlala nje amangaki
umculo engicula ngwe rumba nginama album ay 8 lonyaka ngibhizi ngeles 9 bese kuba le collab Plump Kings yami no Allen Dota asengisiba khona ku album eyayibizwa kuthiwa abahlahli abheka ngihambisana khona lumalum madala boy indolwane amangwe edubute edubiya noprosper bafana
Umxolisi uMr. Bones usebenzela abaculi abathize njalo kukhona abamenza wathintakala ukuze acine kwezomculo
alendoda because nguye umuntu ebengimzwisisa ngaze ngagcina sengisebenza naye uye umuntu engathi wa-inspire kakhulu bese kusiba nje namaband afana nendolwane nayo yaba yandesanda emculweni Precious Man yonyoba futhi kakhulu kanye no-Alfred Mangela emculweni wami ngiyazibhalela ingoma ngibuye ngisikhompozele ngiphinde ngilide ama-lead vocals ngiyenze nama-backing vocals ngisenzela nje ngingedwa kulokho bese ngisibona kwafowethu owancedisa kuma-guitars
Suppose uthi uya ngiyaculela abalandeli bakhe eBotswana leSouth Africa ekupheleni nokwona umnyaka njalo emalangeni uyakhipha idlalelo lakhe elintsha
yabi album is 9 izatholakala mpela kuma digital stores nami ngikhona ku Twitter khona ku Facebook ngikhona ku yonke indawo nje ongacabanga nje ku TikTok ngikhona kakhulu ngisebenzisa i Facebook page yami ebizwa ukuthi umxolisi Mr. Bones Ndlovu Yabonga kakhulu.
Besikwethisela umxolisi uMr. Bones Ndlovu enamathisela umculo wakhe wejibulika irumba phela. Kuhlelo Hoza Hoza Friday. Bela sonto elijukela kini lonke igama lomu yeze Jesus Band.
Live talk namhlanje sikhangela udubo lokuqhamuka komkhuhlane wekholera osuhluphile okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempila kahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owekholera usubulele abantu abangamachumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Uhulumende weSouth Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Kuliviki kuhlelo Hoza Friday besilomculi womdumo wechibilika rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngokuthi nguMr. Bones. Ngalokho muliZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.